Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolusi 5 mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali yenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zezanu-PF labalomona.
Kambe umbhemi ngubani omaziyo eyimemba ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuqi bulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe yizisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende uthi uzahlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Ngifuna sikukhangele kwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, kuthiwa yi-Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali eyenelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi sisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma abakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yikushini. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamelekiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. Ikushini liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali leyo ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kuthi sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababiza be-NJNC. esesukukhangela thina kathesi ukuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina singayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka-23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka-23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka sisebenzisa i-teachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi isisebenzi sikahulumende encane phecelezi okuthiwa i-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar. I-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu
asambeni. Ibandla le-CCC lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu-PF labalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Welshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize i-CCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ebe ngubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT. Uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo a member ye CCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlala eMagwegwe, yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe. Uthe uKhuphe sechiyane lo Monzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura. Simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye sencoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngama-influencers. Straighters, abe fast. Unguye ose wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudiliza i-CCC bezama ukuncedisa izana ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezi indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani. Sithi mayuya ilale nginxeba njengoba sizawina. Hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungabelwa ngubaba uThamisa. Ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo. Njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears. Abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka. Ikhala ngapha abathi hayi ufile sinamhla siyamgcibela yibonaba. Yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeki Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza. Intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iphathi ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo. Sasingakhetha yena engasiyo memba yethu inina imhlolo leyo siyabona.
Lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, siphinde sabuza umbheme ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa. Kesizwe ukuthi yena uthini.
Umuba bumafa esithi ansilo lunga le CCC kahle ngimqondise lapho baba mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena sizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo si senza i-door to door, sisenza umgwazo. Ubukhona yini na baba mafa kumgwazweni lo ade siuyenze. Uma usithi ngililunga le-CCC baba mafa, uyakhumbula yini ukuthi i-CCC ifonywa sibe sesikhona ku-CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhube wakho waba ku-MDCT lawe wawuku-alliance. Mina lami ngangu-MDCT wena baba mafa ku-alliance. Yadilika ke-alliance. Thina sasuka lathi ku-MDCT. Sazobumba i-CCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavotelizana uPF kuma-by elections. Ama-by elections engangiwakhankasela baba mafa mbhoda ngomhlaba. Umgwazo engangiwuyenza baba mafa ngibhoda ngomhlaba i-2 weeks yini ngu-CCC ngu-MDCT. So ngumonzora. So baba mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandleni lethu le-CCC ekumele babusa misa ekuzwisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisiko labantu abakhangeleyo baza kuthatha baba mafa ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceke ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba mafa ndawo zonke ilizwe lonke hatshi emagwegwe kuphela. Ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena uOstalosi Sisipho uspokesperson anyway sakuvuma lokho wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kumabhay election wasebenze Plumtree kumabhay election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemoto yakhe besizocela le ndawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo enhle ukuthi siye phambili dikhiphe izana uPF baba mafa into embi kithi izana uPF labantu abaqamba amanga.
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
ngoku. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US $14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukutshaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phephandaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni, njani emsakazweni? Ya, ukhuluma umdala uNcube Samusa. Eh, methanda ukuphendula umama lo wenkawu uthi usobhuse egijima labantu abakampenayo. Hayi, engethuki. Indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda. Usobhuku bakade silawo sebekhaya indlelo. Uma ulambili yagijima, akazoba seyadika kwenze njani? Ngoba azokhaya lokho esiswini kuphela. Ngoba ngathi uthi usobhuka lo usobhuka egijima ngokunje nguvela hayi. Hayi, kula kunye kokwenza mama ungethuki, indlala.
Hayi mina ngihlungu ugawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukuthi ngithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulume. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 Mancube welulo. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Impisi sisiqedele imbuzi sisakwazi ukuthi siyenzeni. Ezivayeni yangena langathi evele ayakusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi ningasihambisela umpikelo uye phezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezwana isikhathi zonke futhi uNkulunkulu ngayelobusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lazapha esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulalo kodwa abantu be-RRP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa ze-CCC ingane i-CCC iye sibulela ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi into esilwala lapha namaparties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC obviously ku-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izanu kuthi sinxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo umbo wethu ma kuzakwaniseka lobo i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudilizwa ne-CCC ngapha sifuna ukhiphizana izaphuma njani izani lizwe lokho lisiphalisa abantu bethu behlupheka asizameni ukuthi sikusebenzeni sonkeni sibambane sikhiphizana kuphela kawansi sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kohlukane kuhle kunjalo ngiyabonga kakhulu ukukhuluma ngusithanda kolebuzwana
salibona siyasakithi samandebele sakomthakazi cela siyasakithi simeleni iqiniso abantu bakithi bayakhala bayahlupheka ethi phambili ngomthakazi viva ngisiyasakithi yithi kuphela siyasakithi lizwe lamandebele singakatholi inkululeko kwele Afrika sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko cela singayasathiswa umuntu asimeleni iqiniso uNkulunkulu ophila becela ngozehlisayo undodana ivani kunzencane umetholojo bazi komlevu isikithi phambili ngomthakazi cela sixolelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando
basakazi basakazi linjani sonkele na engikhulumayo incibane lapha elibhansi kabeni manda ya indabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzele le-triple C la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary usetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bethi caucus verification i-stage zonke lezo bese kuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobileyo bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho bona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokho ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobuthotho i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe i-ZANU PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokho because upresident mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokho
Studio 7 ngishona njani basakazi abahlinakanele labahle hayi okungeleki kulamalanga ku-studio 7 avulayo kuthi ama-audio asazi ukuthi uvula ngize ubuhlungu kakhulu into yindaba yabafundi laba abawoshwane ngoshelo job isikhala hayi kubuhlungu bantu okwenzakala ezweni lakithi sekuyabheka lapho kwasemzansi la kwi-ANC sitrayele ubhoti sitrayele ubhulu sebefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-ANC basi siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugceki uthi uyayekhaya khona kane lakungatshelwa ukuthi Thomson uyabuya wakho kanti sizaphethe laphi ishuru hayi okwethu kuziva kodwa laba abakhweli laba abanye abakhona asegoli bawo batshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabeso rejisti ukuvota sigukulele izinto abafuna ukuzwa barelaxile hayi sizohlupheka shuwa ake lifunde phela abantu kabili inkomo laba ingeke izizwe kukhulwa ku-studio 7 ngagcina nini hayi asithwele nzima ngafuthi asihambeni sona
Studio 7 ngicela makushakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakhithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba lamandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflexayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli zafa laba right so yena mayele qiniso lokuthi imali si-strong kabisa imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
Studio 7 njani nabalaleli bakho ukhuliswa uSitina sikamnalazi siyazizwa lezi ndaba zalo wezano lo wathola amamali ne-corruption izano vela kungeke kumangaza ngoba kuko konke okwenza vele kuyi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption simangaze ugawule awubuzwe imibuzo emuhle ubuzwa umnalazi embuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngimasabi ngendlela oyephumendela ngakhona izano yakhe dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali hayi gawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi kuhayi okuthi kuya kuyiphi itsholosho mina suke ngasazi kodwa sibili uzalo itsholosho kunaba-straight amboni dalisa ngemphefumulo yabafoweni so kwamanje noma ungayona linyama endlobo khuma esitrato sangona uma ngathi uyasikhangela ukhangadla ukuthi uhambe ukuphi usiye itsholosho angikwazi hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salo manyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi LDRC alivikelekanga ukunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula eleMonusco liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. IMonusco ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngompalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele iMonusco isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika womanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. IMonusco akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi iMonusco iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma iMonusco kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili obugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC lese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo iMonusco. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi iMonusco iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa iDRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazin Zwan Konja janga window mchova eh konja janga window mchova Zwan konja janga window mchova Zwan konja janga window mchova Manai konja janga window mchova Zwan 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 patengu lova Uchara skela kutuwa na mtanya lova Uyazi ngili senteneya Utigi miyena agala ndabu zonlobola Atwasi kiri chingi ya chombola Yonki chapu vera ngia bakola Ama yelo aba mnyama jenge coca cola Nginga pala ngapa jenga mavire ngola Nkonja njanga window mchova Eh, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, mina nso pare. Ni plan jenga chom dembare. Ni lenka njenga chonke tare. Anzwa gali nje mina njenga chugele sawe. Ungi melele mausufaya. Mafuna manamba mizo kaya. Oga bafazi li demon so funu makaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngu Chris Gande.